Ukunanzwa kwelanga leli lonyaka kuza ngesikhathi kulabantu abaningi asebebotshiwe labanye abahlukunyezwa besethiswa amacala okufuna ukugenqula uhulumende ngenxa yokuveza imibono ehlukene leyakhe. Isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo oluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uchasise abakubone kusenzakala kulolu hlangothi lonyaka.
Umnyaka lo oka-2020 esikuwo lo, akula nto vele thina njengamaZimbabweans esingahlala phansi sisithi siyacelebrate manxa sikhangela i-International Human Rights Day. Yinto edanisayo kakhulu ukuthi umnyaka lo sibone amalungelo abantu abaningi ehlukuluzwa nguhulumende okhokhelwa ngupresident Mnangagwa.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wohlangothi lwabatsha ebandleni eliphikisayo ele-MDC Alliance, umnumzana Gift Osalo Siziba.
Njengabatsha sihlangana nokuhlukulezwa okukhulu kakhulu ngaphansi kwahulumende ka-Emmerson Mnangagwa, and ngibona kubana-ke sibuyela emuva uma sikhangela-ke ukuqhubeka nokuqhutshwa komsebenzi wamalungelo ezizukulwane zeZimbabwe, ikakhulu uma sikhangela-ke okuthiwa ngama-social and political rights, sikhangela ama-economic rights, sabona ukubana-ke ezinye izizwe seziphambili sezikula okuthiwa ngama-cultural rights, thina sisakhangelele ukuthola-ke ukukhululwa-ke mayelana lamalungelo kwezombangazwe.
Umeliwa nge-Central Edayi lePhalamende, umnumzana Daniel Molokeli, oyingcweti kwezemthetho, uthi uhulumende akahloniphi imithetho ekusisekelo sombuso welizwe.
Thina njengabantu baseZimbabwe sile ndaba enkulu uma kukhulunywa ngezamalungelo. Uhulumende wethu usengihulumende ongesabi ukungahlonipha amalungelo abantu. Sesingabantu abaphila sesaba. Uma ulesikhalazo uzama ukuthini utshengisele, esingathi ngesilungu uprotest umbe udemonstrate, kumbe ma ukhuluma ngento ezinjenge-corruption uyakhona ukubotshwa uswele i-bail amaviki amaningi imali ikhumbule indaba ezenzakala kuwo-operation nono labo-job scala.
Kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi abantu abathi bayahlukunyezwa ngabantu abadalwa ngabantu ababhadalwa ngamazwe angentshonalanga afana lele Melika ukuze engeze izijeziso zomnotho athi zafakelwa ele Zimbabwe. Umsekeli womkhokheli ohlangothi olubona ngomsebenzi wabatsha ku-ZANU-PF, umnumzana Mabutho Moyo, uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuhlonipha amalungelo oluntu.
Uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa, ngoba ama-human rights izwe lonke nje, izwekazi lonke, lomhlaba wonke, yinto eziqakathekileyo. Abantu kumele behlale bengahlukunyezwa, kumele behlale bethola amalungelo abo. Ngakho-ke ukukhitshwa kwephosa le-IPA kwaba linyathelo elitsha elafakwa nguhulumende ngesikhathi singena ku-new dispensation, ngoba bekulezikhalazo eziningi ukuthi iphosa iyancindezela amalungelo abantu, i-IPA iyancindezela amalungelo abantu. Okhayele ukuthi hhayi, asikhangeleli ukuthi uhulumende uzama lapho, sikhangeleli kuza yanda kusiba ngcono.
Inhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu ezifana leZimbabwe Lawyers for Human Rights zithi inani labantu ababotshiweyo lonyaka kuphela liqoke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi sombuso kaMuyi, umnumzana Robert Mugabe. Bathi lokhu kwengeza yikuba uhulumende useguqula isisekelo sombuso esavotelwa nguZulu ngomnyaka ka-2013 ngokupha umongameli amandla amaningi kakhulu okuza kwenza ancindezele labo abalembono ehlukene leyakhe. Ngesikhathi ilizwe njengawo wonke emhlabeni jikelele liliswa lomkhuhlane we-COVID-19, uZulu usola kakhulu indlela uhulumende ahlele ngayo iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane eze-lockdown, langokulondoloza kwazo okubone ukuhlukunyezwa, ukutshaywa nokubotshwa kwabantu abangenamacala ngabezomvikela lamapholisa. Kodwa ngakwelakhe icele uhulumende uthi uguqele imithetho eminingi eyayilongcindozelo efana le-Public Order and Security Act, PORSA, le-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.